ungayivala kuhle i-treaty yakhe esayidini yakhe ibispecific entweni ayikhulumayo ngomuntu akhuluma ngaye ukuthi hayi bantu uthi yena wafakelwa kodwa ngimaybe yena ule history aziyo ngaye angithi kodwa lokhu liyakubona yena ukuthi nxa umuntu ezele ekuma ARVs alokwenza ama-side effects okuthi umuntu ahlanze owesisu simgijimise esayidini lakhe ngobe kubeka ngaleyo ndlela but kodwa mase sikukhangela from iside yamalungelo nje kumbe ukuziphatha ebantwini kusuka kusinika i-picture yokuthi ungathi uyeyisa abantu abaphila lo mkhuhlane wona lo yabo and ngomthetho we-National AIDS Council owe-stigma awuhambi awuhlali kahle ekuthini emuntwini onja oku-position yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane
singeke sathi ubezibhalela nje engakhulumi ibizo lomunye umuntu esitsho njeni ukuthi amaphilisi la alakho ukwenza lokho
iye uhlakaniphile siyamazi umoya uhlakaniphile kakhulu professor and kafakanga ibizo ngabomu ukuthi esayidini lakhe uyamkhulula ukuthi hawu kanti mina ngithe ubani njengoba ngithile ekuxaseni ukuthi hayi kuyaziwa ukuthi la maphilisi alokuba nama-side effects anjalo so uyakwazi ukuzikhulula sibe kathi hayi mina ngizange ngitsho umuntu so lo osekumhlupha kumhluphani kanti okusesakeni yikho okuzizwelayo ingxenye yena osekumenza arisponde kusho ukuthi uyazi ukuthi ukhulunywa ngaye.